I-COVID-19 isipha manje indlela abantu abasebenza ngayo okugoqela lentatheli izindaba zeZimbabwe. Inhlanganiso ezimela intatheli izindaba zithi abaqhathi kumele baqinise indlela zokuvikela ukuze kukhanye ukuba bayaqakathekisa ukulondoloza impilo zezisebenzi. Umnumzana Nigel Nyamdumbu oyinhlanganiso ye-Media Alliance of Zimbabwe MAZ uthi kumele abaqhatsha intatheli izindaba bazithengele impahla yokuzivikela.
Zimbabwean media organizations have to at least three levels ensure that media workers, journalists and the practitioners are secure. On the one level, they ought to ensure that journalists, being frontliners, have the adequate protective clothing. And by this we mean the ones that are prescribed by the World Health Organizations to be used by frontliners.
Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana Admire Masuku, umbalisi wezifundo zentatheli izindaba ekolishini eleHarare Polytechnic.
Ngathi nje masibheka inhlelo ezenziwayo lapha emhlabeni eZimbabwe ezokubana abantu abasebenzela endaweni ezile COVID bevikeleke, uyathola ukuthi kukhulunywa kakhulu ngamanesi, kukhulunywa kakhulu ngamapholisa lamasosha, but esikhathini esiningi uyabona ukuthi abantu kabakhulumi ngentatheli. But nazo ziyasebenza isikhathi sonke and zimele zikuthi zisebenze kuzama uzulu weZimbabwe akwazi ukuthi yikuyini okwenzakalayo emhlabeni. But uyathola ukuthi kabatholi usekelo abamele beluthole kusuka lapho abasebenzela khona, esingathi yiwo ama-newsroom akhona, noma kulawo amaqembu athi amelela ama-journalist.
Isikhulumeli senhlanganiso ye-Journalist Association yoja, umnumzana Leopold Munende, uthe njengenhlanganiso basebenza gadalala ukubona ukuba intatheli izindaba ziyathola indlela zokuzivikela.
Engikubonayo ukuthi ama-newsroom amaningi awala mali eyokuthi bebethenga ama-face mask, ama-hand sanitizer benika intatheli izindaba. Okutsho ukuthi intatheli izindaba zesengozini yokuthola leli gcikwane ele-COVID-19. Kodwa ngithi bayazama ngoba singakhayela ama-newsroom amaningi, amaphepha amaningi asesithi intatheli izindaba zisebenze zisendlini. Osekusele ukuthi uhulumende yena ayehlise ama-events ayebefuna khona intatheli izindaba.
Kodwa enye intatheli izindaba ezimeleyo ukhuthana igerede uthi udubo ukuthi abaqhathi abala mali ukubhadala ukuba intatheli izindaba zihlolwe.
Ama-media amaningi lapha eZimbabwe ngiyabona alodubo olukhulu kakhulu ekuvikeleni izisebenzi zawo, kumbe singathi intatheli izindaba. Singananzelela ukuthi ba-teste into edurayo kakhulu, njalo ukuthi sikhangele ama-media lawo ukuthi engenelisa yini ukuthi abe le mali yokuthi afake eceleni ukuthi atestise ama-journalist awo. Lokhu mbonani kuyinkinga enkulu kakhulu ngenxa yokuthi singananzelela isimo ama-media la akiso sibi kakhulu.
Umuntu wakuqala obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe intatheli izindaba uZororo Makamba kule nkuthazo yokuba intatheli izindaba zivikeleke. Unobhala kugatsha lokwethula kwezembiko umnumzana Nick Mangwana ngeviki edluleyo wethule umbiko othi uhulumende usaza kupha intatheli izindaba imibiko esebenzisa indlela zakulezi nsuku ukuze zingabuthani ndawonye ziminyezelene zingalandeli iziqondiso ze-social distancing ukuvimba ukuthelelana lula leli gcikwane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.